Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 olwesihlanu mhla ka 10 kuNcwabakazi 2018 usithandekile Mhlanga endabeni sethu lamhlanje. Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ukhweze udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lokamhla ka 30 kuNtulikazi emthethwandaba weConstitutional Court eHarare. Isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance engumkhokheli webandla le-PDP uMnumzana Tendai Biti utshela umthethwandaba ukuthi awula mandla okumthonisisa icala letheswayo ngoba kumele abe seZambia lapho abedinga khona ubuphepheli. Uhlelo Woza Friday sileqembo elicula umdumo wesicathamiya ele uzambeze arts likhokhelwa ngumculi olodumo uLucky Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kheli womanyano webandla wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa usekhweze udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lokamhla ka 30 kuNtulikazi emthethwandaba weConstitutional Court eHarare lapho umongameli Emmerson Mnangagwa webandla leZANU PF abikwa enqobile yena esithi ulobufakazi obuveza ukuthi yena uMnumzana Chamisa nguye owanqobayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amagqwetha kaChamisa abe yisiphithiphithi ukugijimisana lesikhathi ukuze bangenise lezi ngwalo emthethwandaba ungakavali njengoba namhlanje bekulilanga lokugcina lokuthi baphikise limpumela. Igqwetha elikhokela iqula lamagqwetha aphikisa isinqumo sezek u-advocate Thabani Mpofu utshele umhlangano lentatheli zindaba ukuba njengoba sebekhweze lolu daba osekusele ukuthi umthethwandaba wahlulele. Uchasisa ngokuthi asebekwenzile lokhu kujoni ngokusemthethweni njengoba usuku lokugcotshwa kukaMnangagwa obikwe ngabezeki ukuthi unqobile kulolu khetho bese lubekiwe.
Hayi hayi kagcotshwa hayi kagcotshwa hola into enjalo. Sesifakile amaphepha ethu emthethwandaba edaleni sokathesi umuntu wonke ongurespondent uzozamele afake la amaphepha akhe. So kusho ukuthi udaba lolu soluzahlazululwa emthethwandaba.
UMnumzana Mpofu uveze njalo ukuba uselala obempisi ngoba impilo yakhe isengozini esethuselwa ngokuphela selokhu wavela egcekeni ukuba uzosebenza ukumela uChamisa emthethwandaba.
Bangekusela out love uyaziba uyaziba bayahlanga kodwa hayi very azi mina kangisabi umuntu kodwa bangekusela bara kuba ngikusela.
Umpofu uthi abakudingayo ukuba umthethwandaba weConstitutional Court utsho ukuba ukhetho oluqhutshwe ngabekhomishini ezek lunganazwa ngoba lungaqhutshwanga nemfanelo njalo belobufakazi obusekela lokho. Uncedisana namanye amagqwetha avele kwamanye amazwe umpofu abagoqela kwele South Africa lakwele Melika. Umthethwandaba weConstitutional Court kumele ube usunqumile phezu kwalolu daba phakathi kwensuku ezilithumi lane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Selokho sikudaba lunye uMnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecobongula ezombusazwe. Abanye abakumabandla aphikisayo bathi umthethwandaba weConstitutional Court eMpumela yokhetho ilakho ukuba lokwenza labehluli abazakhetha ukuhluza lolu daba. Phansi kwesisekelo sombuso abehluli kumele babe yisikhombisa kumbe isifica munye munye. Owayekhokhela ugatsha lwezokhetho izegi unkosikazi Rita Makarao ukhangelelwe ukuba ngomunye wabehluli. Kusenjalo, ilunga ledalela MDC Alliance umnumzana Prince Dubeko Spanda uxoxa lo Chris Gande we Studio 7 ukuze sizwe impono yakhe ngalolu daba.
Yesekelo sombuso wethu siyakhasisa ukuthi nxa umuntu encintisa uba umongameli welizwe nxa elezikhalazo kumbe udliwe kumbe kajabuli ngendlela enziwa ngakho uyafanele ahambe edaleni le-constitutional court ayefaka amaphepha akhe. Okwenzakale lokho kuhambelana leyo yesekelo sombuso akula nkinga lapho mfowethu.
Kodwa-ke nxa wena ukubona kwakho bona ngani ubufakazi okuthiwa bukhona bungabenele yini ukuthi bungayenza ukuthi impumela imiswe?
Kule ndlela ezimbili esingakhani ngazo ubufakazi bakhona esingathi ngesikhiwa kulo isteka ohambelana nenombolo ngoba nxa umuntu eqelile wafaka u-10 nefane afake u-8 kuyatshengisela emaphepheni. So kuye onye ubufakazi nje bohambelana le lokukhalakhala nje kwendlela eyenziwa ngayo ukhetho. Bona abathi ababona amaphepha akhona bathi khona ubufakazi bamanombolo bukhona obobuqili bakhona buyabonakala nje kahle kodwa kuthi ukuthi amajaji akhona ayafanele acubungule yabo
kahle kahle bona abakufunayo abe MDC Alliance kuyini ukuthi kuqumiswe impumela bese kukhethwa umnumzana Chamisa yini kumbe bafuna ukhetho lonke luqalwe katsha?
Yikho ebengisho ukuthi abathetha le ndaba amajaji akhona abayikhangele indaba kukibo ukuthi bathi bona ubuqili obukhona lobo ibuqili obenza ukuthi inombolo zamavoti ahambelana loNelson Chamisa zibe lutshwane nxa inombolo zakhona zingazizakala kumaphepha akhona kumbe ngama-V23 kumbe ngama-V11. I-constitutional court idalela indawo ukuthi onqobayo uNelson Chamisa sebephendulela-ke lani i-decision yaJ-ZAC. Abanye bengathi khona hatshi inombolo zakhona zingathi azitshiyananga kakhulu kufanele babuyele baye kuncedisana i-run off. So impumela zingaba zombili okwama-21 seats athi khulunywa ngu-Douglas Mondlo yokhana hhayi lukhana ngokunye awuhambelani le petition le-constitutional court le.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubehlaziya udaba lokuthi kambe ukukhweza kodaba lwempumela yokhetho lokho sokudala inkulumo yokuthi kambe ilizwe lingagcina selibuswa na ngumnumzana Nelson Chamisa nxa kungatholakala ubufakazi bokuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZAC laphosisa ekubutheleleni amavoti okungabe kwabangela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa anqobe. Asizweni-ke ingxoxo uChris Gande Studio 7 ayiqhubele umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela ibhinga edalele le-parliamente njalo engwe-MDC Alliance.
Chris okwakuqala kubehluli abazathonisisa leli cala sikhangelela ukuthi u-Chief Justice umnumzana uLukh Malaba kanye lomsekeli wakhe u-Justice Elizabeth Gwaunza ngilawo babili sikhangelela ukuthi hhayi bayabe bekhona akula ngenye indlela yokuthi bengabi khona kulolo daba ikakhulu ma kuyukuthi ibevele besemsebenzini njalo nxa mbona amboni ukuthi khona u-Chief Justice lomsekeli wakhe bangachiya udaba oluqakatheke njengalolu ukuthi lizwa ale phambi kwamanye amajaji bona nxa kuyukuthi bekhona. So sikhangelela ukuthi labo ababili baya bekhona sikhangelele njalo ukuthi khona bazakhetha abanye abangu-7 phakathina kwama-judges awe-constitutional court lawo awavele ekhona ukuthi khona ibe yi-full bench of at least 9 ama-judges awe-constitutional court ukuthi bekuzwa lolu daba.
Udaba lolu luthoniswa njani njengoba sisizwa kuthiwa kugcina kuvotwa ngabojaji bona laba kuhamba njani?
Into eyenzakalayo yikuthi nxa ojaji bethe bahlala balulalela udaba lukhulunywa omunye lomunye ujaji uyahlala phansi ethi yena ubufakazi lobu obungenileyo ubuzwa njani, ububona buyibufakazi yini obenza ukuthi isicelo esifakwe ngumamangala siphiwe lidale kumbe hathi silahle. Nxa kuthe kwaba njalo-ke omunye lomunye uyapha izizathu zakhe kukutsho ukuthi khona abaningi nxa abaningi bethe bapha umbono wabo abanye laba abalutshwana bazathiwa khona i-dissenting judgment okutsho ukuthi bazakupha ilukuzela i-judgment ehlukene nalaba abanye. So yikho okujwayele ukuthi kwenzakale isikhathi esiningi.
Manje akula kwesabela na ukubana abanye ojaji bengaba ngaba bekucele lezani PF?
Yangifuni ukuthi ngicabangele njalo ukuthi abanye odadi bangabe bekucele lezani PF, ngoba into enzakalayo Chris na okwakuqala ujaji ule image yakhe naye okufuza ukuthi eyilondoloze, ujaji njalo kule image yedale okufuze ukuthi eyilondoloze, ngoba kusasa akulunganga ukuthi khona ujaji uthi xa uhamba bemuda hayi ujaji vele umthetho kawazi, lujaji ngujaji wamabandla wezombangazi, ujaji omunye nomunye uyabe efuna ukuthi nxa ejudgment yakhe iqonakale ukuthi ijudgment yakhona ijudgment ehambelana nomthetho. So ngokubona kwami angifuni ukuthi ngitsho ukuthi bakhona ojaji abakwe-MDC Alliance kumbe njalo bakhona ojaji abakuzanu-PF. Ngifuna ukukhangelela ukuthi ojaji bonke ngojaji abazalandela umthetho njalo behlubungule ubufakazi esebuyafakwa phambi kwedala bese bephuma-ke le judgment ehambelana nalobo bufakazi obuphiweyo kanye nokuthi umthetho wona ungabe usithi.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela ibhinga idalele ephalamente njalo elilunga le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le ebhinga.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Kheli webandla le-People's Democratic Party umnumzana Dendai Bithi oyisiphathamandla somanyano we-MDC Alliance utshela umthethwandaba kamantshi eHarare namhla ukuthi awulamandla okumthonisisa icala aletheswayo ngoba kufanele abe seZambia lapho owayedinga khona ubuphepheli. Umnumzana Bithi wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela ngemva kokhetho kanye lokumemezela impumela yokhetho inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ingakakwenzi lokho.
Some Zambian authorities then abducted him in connivance with the Zimbabwean authorities and
iziphathamandla zikahulumende weZambia zavumelana lomunye wazo weZimbabwe ukubuyisela umnumzana Dendai Bithi eZimbabwe ngokungekho emthethweni. Ngalokho akufanelanga abe kuleli lizwe kumbe amiswe phambi kwalo mthethwandaba. Kufanele abe selizweni leZambia lona elingalandelanga umthetho wamazwe womhlaba ukumxotsha.
Iqwetha lakhe umnumzana Alec Muchari Hama ugcizelela amazwi kamnumzana Bithi.
The next step is that the state wants to lead evidence to rebut what he was saying. So they say they are going to call the investigating officer on Wednesday.
Umthethwandaba uthi uzadingisisa ngalolu daba ukwenzela ukuthi ubekwazi ukuthi ngempela umnumzana Dendai Bithi awufanelwanga athonisiswe emthethwandaba weZimbabwe.
Or it agrees with him that it has no power to determine this case.
Umnumzana Mchate Hama uthi bazaphindela imthethwandaba kamantshi ngolwesithathu kuviki ezayo bezokuzwa ukuthi wamukela njani amazwi kamnumzana Bithi. Umnumzana Bithi wabalekela kwele Zambia kuyadinga ubuphepheli esithi wesabela impilo yakhe ngoba kulabantu abadubule emoteni yakhe labazame ukumthumba. Ngakwelinye icele igqwetha umnumzana Ngqobizitha Mlilo owayehambe lomnumzana Bithi eZambia utshele Studio 7 ukuthi ukhululiwe ngesibambiso sebheyili ngumthethwandaba kamantshi eCaroy labanye bakhe ababalisa umnumzana Clever Ramba Naphasi lomnumzana Tawanda Blessing. Abathathu laba betheswa icala lokwephula imithetho ephathelane lokuchapha umngcele welizwe ngokungekho emthethweni. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda ukuthi nguye owabangela ukuthi umnumzana Bithi akhululwe emthethwandaba. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk lamhlanje lapho siyabe sikhangela ukuthi ukukhwezwa kodaba lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli okwenziwe ngamagqwetha kaMnumzana Nelson Chamisa okhokhela umanyano we-MDC Alliance kuzamisa na ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa lokunye nje okuphathelane lalolu daba. Thumelani text message kunombolo esithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukufuthelana lokho kuqhubekela phambili phakathi kwahulumende wele Ethiopia nabasesigabeni seSomali labo abebutho bamacele omabili abalwisane kwafa abantu phose abangamachumi amathathu. Ukubalwa njalo kwamavoti okhetho olwenziwe ngokwenkwezi kwele Iraq kuveze ukuba uMaqtada al-Sadr unqobile kulolu khetho. Idalela eParliament linqume ukuba amavoti aphindwe ukubalwa ngoba kuphume ukufakaza obukhomba ukuthi kube lokuqinibezela kulokhetho okwenze impumela yalo ingemukeleki.
Lo umbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Abantu beZimbabwe basanda kuvota kukhetho lokudinga umongameli omutsha. IZimbabwe Electoral Commission ithi obebambe isikhundla lesi uMnumzana Emmerson Mnangagwa nguye onqobe kukhetho lolu. Kodwa ke abaphikisayo bathi kabavumelani lempumela yokhetho lolu. Ukhetho lolu belukhangelelwe ukuthi luzalethela ilizwe leZimbabwe ingqubekela phambili kulandela ukugukudeka komnotho okubangelwa nguhulumende wehluleka ukubusa ngemfanelo. Baningi okumangalisayo abantu abavote kukhetho lolu becabanga ukuthi impilo yabo iza kuqhuka. Ababehlolisisa ukhetho lolu bathi kwakulokuthula okumangalisayo ngesikhathi sokuvota. Bathi konke lokhu kwaphela kulandela ukhetho ngoba amasotsha lamapholisa adubula abantu ababengelacala. Abanye babetshengisela eHarare besola ukuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Ilizwe leMelika likhalela imuli zalabo abafa kusenzakalo lesi njalo lithi inkokheli yebandla elibusayo kanye lephikisayo kumele isebenze ndawonye ukwenzela ukuthi kube lokuthula kweleZimbabwe. Uheather Nwethi isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi bayamukela okukhulunywa yiZimbabwe Electoral Commission ethi izaveza ukuthi ukhetho lolu lwaqhutshwa njani. Uthi ilizwe leMelika lizahlolisisa lokwethulwa yilabo ababekhangele ukuqhutshwa kokhetho lolu. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Le Studio 7 sakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ukulaba abengekho eZimbabwe lakho kubuya ebulenjini www.studio7news.com lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 001-202-617-2077 ukuze lani likhulume kulolu hlelo lapho lamhla siyabe sicobungula udaba lokukhwezwa kokuphikiswa kwempumela yokhetho edalela Constitutional Court ngumanyano we-MDC Alliance.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook bukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOA Debele.
Kwezemidlalo lamhlanje, inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo sithi ithi ophethe isikhundla sokuba umqeqeshi ubeka ithemba Ndlovu kuzamela asize leli qembu lingagunyulwa esigabeni se-Premier Soccer League ukuze awuphiwe lomsebenzi. Intatheli zindaba ethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngocweleyo.
Umgcinisihlalo weqembu lebulawayo sithi uJerris Banda utshele intatheli zindaba ukuba kusemandleni kaNdlovu ukuba uphiwe umsebenzi wokuqeqesha iqembu leli uhle ube ngowakhe njalo lokhu angakwenzanga ukuhlenga iqembu leli engozini yokubuyela liyedlala kusigaba se-Division 1.
Umqeqeshi vele bevele khona ethimini. Now he's facing music wakhe yedwa. If they win, umsebenzi wabo uza kukhona. So they actually know ukuthi umsebenzi wabo wakhe is secured by winning games and ukuthi ngoku i-team isale ku-Premier. I-CV yakhe yes, it will be good, but ama-results must also go along with i-CV yakhe. So thina we're saying ukuthi beke, do your best, keep us in the league. Umsebenzi wakho ukhona.
Ubekuthemba Ndlovu uphiwe umlando wokuhlenga iqembu lebulawayo sithi ngemva kokuxotshwa umsebenzi kuka-Amin Somapiri laye wayevele ethethe isikhundla lesi kuDarlington Dodo onguye waqala leqembu ekuqaleni kwalo nyaka. Kule mpela viki iqembu lebulawayo sithi lona elihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni wengalane yemiklomelo libhekane lo mdlalo onzima lapho elizadibana khona leli FC Platinum enkundleni eBarber Fields kusasa ngomgqibelo. Imidlalo yamaviki angamashumi amabili lanye iqale namhla esigodlweni iHarare lapho iqembu leHarare City elime ngojikelo bhanqa 1-1 lele Mutare City Rovers. Kweminye imidlalo yakusasa ngomgqibelo iqembu leChapungu lizemukela iqembu lebulawayo Chiefs ngase-Ascot. Iqembu leCapes United lizadibana lele Black Rhinos ngaseRufaro. Iqembu leZPC Kariba lizangqinana lele Triangle ngaseNyamunga. Kuthi iLenkeze Platinum Stars lizadlala lele Nicrude ngaseBaobab. Ngensonto iqembu leYata lizemukela lele Rentals enkundleni iRufaro. Iqembu leShapane Mind lizadlala lele Chicken in Emaclass ukuthi umdlalo bekumele ube phakathi kweqembu leHighlanders leDynamo enkundleni eBarber Fields odluliselwe phambili. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Namhla kuhlelo Woza Friday sileqembo elicula umdumo wesicathamiya ele uZambezi Arts likhokhela umculi olodumo uLucky Moyo. UEzra Chisa Sanda weStudio 7 usethulela lolu daba.
Emazweni amaningi angaphetheya, leli qembu laziwa kakhulu njengeqembu eligida imigido yendulo njalo licula ingoma zomdabuko, liphakamisa namasiko esintu. Amazwi abo ayahlabusa njalo bagida mnandi, kona-ke bamelwe ngubani kulolu hlelo?
Ibizo nguLucky Moyo, ijaha lasesikhalangeni ePlum Tree endaweni yaseNgwana, lapho kuvela khona amajaha njengabo Socha Moyo, oTaurai Shareba, oFuture Ndebele, oSinini Ngwenya, bonke nje abangamaculi bamaqembu ayehlukeneyo.
UZambezi Arts lamundelwa kwelengilandi ngamalunga amaqembu athiyeneyo asuka kwamanye amaqembu afana leBlack and Follows, iBlack Spear, lamanye amaqembu animaninginingi athiyeneyo eZimbabwe, njalo baphambili ngomculo wabo wesicathamiya.
Sihlabela nje izingoma zaseZimbabwe ezesintwini, izingoma ezinye ezingathi ngezomdabu ongiyamazi ubaba ongwalongwala amachobana, kodwa siyabhala nje ezinye izingoma zethu. Sihlabela kaninginingi emitshadweni lasemidlalweni ehlukeneyo, kaninginingi sijayele ukuncedisa nje kuma-fundraising.
Yes, we do. 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 Yes, we do.
Oza Friday sile uzambeze arts besiculela ingoma zomdabuko ingoma zabo zibumethe imiko njalo ziyafundisa nangumunza namoyo efakaza
lezi ke zikhuluma ngezinto ezehlukeneyo ezinye zikhuluma ngathi kungamasiko nje kuzokuba le ngoma ezinye ezemitshato ikakhulu zebazisikona sithando sami ngiyakuthanda sithando sami omuhle kuzokuba lezinye ingoma kaningi ezikhuluma nje kwesikhathi ngezinto ezinjengesibona imvelo izinyamazana lakho konke esila yakho kathesi
Lona ke leliqembu selisikhathi labunda njalo lisebenza kakhulu kuze kazi le Europe laseMelika liculela abantu abanengi libonisa lemgido yesintu
umculo uyakhula iqembu liyakhula kodwa ke iqembu nje elijalo ukusihlabelela nje ukukholisa silo qembu elikuthwele njani elithola kungumsebenzi onzima ukuhlabela siyafisa ukuthi wena sifundisane labantu abalapha e-England ikakhulu amasiko ethu lapho sifunda abo ngoba sithola ukuthi kona umculo ngeyinye yezinto esingazisebenzisa ukuthi wena abantu bazwanane bazwisisane njalo bafunde ikakhulu ngamasiko langemvelaphi yabo siyabonga
Uzambeze athi liqembu eselidume kakhulu kuleli njalo lithandwa kakhulu ngabamhlophe bethanda lezambatho abazigqoka becula kanye lamabhetshu phela ngoba bengawajayelanga ubona abantu begqoke isintu ngithi hozaha hoza Friday bangani mami libe nempela viki enhle njalo elokuthula igama lami ngu-Ezra Jesus Bani
Zambeze Arts liholwa ngu-Lucky Moyo. Uhlelo Woza Friday besilethulelwa ngu-Ezra Chesa Swanda we Studio 7. ngesikhangele ebezikhokhela. Umkhokheli we-MDC Alliance usekhwezile udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho e-Constitutional Court. Isiphathamandla somanyano ye-MDC Alliance uMnumzana Tendai BT umiswa phambi komthethwandaba lamhla. Olivalelisayo ungusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.